Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Tshona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngomvulo womhlaka 12 kumbimbitho 2018 nguntungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ah, ngomnyaka ophelileyo iZimbabwe yahle yaba lesigaba sayo indlu abahamba bayajengisa ukuthi eZimbabwe kwenziwa lokhu lalokhu.
Iqula elivela kweZimbabwe elikhokhelwa ngumkamongameli unkosikazi Auxilia Mnangagwa lise New York khonapha eMelika emhlanganweni weUnited Nations okunanza amalungelo abesifazana.
Abatsha esiqintini seGwanda sebekhuthazwe ukuthi bachiyane lomkhuba okuphatheka kudlakela lwezombusazwe.
Odokotela abasebenzela isibhedlela zikahulumende baqhubekela phambili ngokukhalala umsebenzi.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Iqula elivela kweZimbabwe elikhokhelwa ngumkamongameli unkosikazi Auxilia Mnangagwa lise New York khonapha eMelika emhlanganweni weUnited Nations wokuthuthukisa impilo yabesifazana abahlala emaphandleni owe-62nd Commission on the Status of Women ovulwe ngokusemthethweni lamuhla. Abanye abakulumkhosi iziphathamandla zebandla leZANU-PF ezigoqela onkosikazi Sithembiso Nyoni, Mabel Chinmonoma kanye loMonica Mutswangwa, isiphathamandla seMDCT unkosikazana Paulina Mpariwa kanye lamalunga enhlanganiso ezizimeleyo labo baphatheka kulomhlangano. Ekhuluma lentatheli zindaba ngaphambilini kwalomhlangano eEthiopia, unkosikazi Nyoni ubikwa wathi kuqakathekile ukuthuthukisa impilo yabesifazana abahlala emaphandleni ngokubanika umhlaba, imota zokuhambisa, amanzi ahlanzekileyo, lokunye okungabancedisa ukuqhuba amabhizimusi abo, kulokubadingela imisebenzi nje kuphela. Ukuhlaziya lolu daba siqale ngokubuza omunye waphatheka emhlanganweni ofanayo ngomnyaka odluleyo, unkosikazi Tholakile Mahlangu Khumalo, ukuthi kuyini abakuphathela abesifazana ekhaya ngemva kwalomhlangano.
Kusemuntini ohambileyo njengomuntu wayevela kobulawayo, ngithe ngivela khonale ngabiza omama bendawonye labo baba emhlanganweni wakhona ukuthi ngikhulume ngokuthi izinto ezifanele zibe khona kuthi esibe sikhuluma ngazo khona le kuyini. Kuthiwa omama bangancedwa njani ngamanzi angatholakaliyo, kuthiwa omama bangancedwa njani ukuthi bazithuthukise bengahlali bengela ntuthuko, futhi njalo bangenze njani ukuthi labo bangene kupolitiki njengoba thina sasihambile singamapolitician. Ngabangenisa kwenye i-training omama bama-districts, ama-constituency ahlukeneyo, bafundise ngangilabo mama engangisebenza labo ababili ababe-trainer omama ukuthi benze osepa, benze ama-drink, benze lokungamakhekhanyana ukuthi bathengise bazuze imali zokuzisupporta bona. Abanye basikuthatha lokhu sebengo-business woman ngoba sebethi bangenze okungamasepa kwabo bakuthwale baye kungenisa ezitolo besenzela ukuthi babe lezi mali. Kuyafundiswa khona lezi zinto eziningi lo ngokuphatha imizi. Mina ngiyakuchathekela ngithiwa beParliament ukuthi i-nutrition, ukudla okulomsoco, yikho kuthuthukisa abantu belizwe besigaba abomuzi.
Ele Zimbabwe lalo liyalithole ithuba lokukhuluma yini kulomhlangano?
Ah, ngomnyaka ophelileyo iZimbabwe yahle yaba lesigaba sayo indlu abahamba bayatshengisa ukuthi eZimbabwe kwenziwa lokhu lalokhu. Okunye futhi kuya ngabantu abahambileyo, phela abantu bayaphonga ukukhethwa njengoba bayafuna emhlabeni lapha bayakhetha nje basike bazithulele khonale bangaze bakhuluma lutho. Sifanele ukuthi nxa sihambile khonale siyekhuluma ngokwenzakala eZimbabwe sesiphambili kulamanye amazwe.
Lo senator tholakele Mahlangu Khumalo wakobulawayo sixoxela ekhonale kobulawayo.
Abacha esiqintini seGwanda sebekhudazwe ukuthi bachiyane lomkhuba okuphatheka kudlakela lwezombusazwe ikakhulu kathesi kulungiselelwa ugetho. Kubika uAlbert Ncube.
Ekhuluma labacha eGwanda umqondisi wenhlanganiso yeCommunity Youth Development Trust iCYDT uNkosazana Chasisile Ndlovu, ududlakela osolubonakala kuMDCT luyadanisa. UNkosazana Ndlovu uthi abatsha kuzamele baphakame bazijolo ukuthi abasoze bavume ukusetshenziswa ukutshaya uZulu ngesikhathi sokhetho. IZimbabwe ikhangelane lokhetho lonyaka njalo amabandla ezombusazwe aseqalisile ukukhankasela lolu khetho. UNkosazana Ndlovu uthi kuyadanisa ukuthi udlakela kwezombusazwe selukuqalile kakhulu ku-MDCT.
Ndaba futhi singezawubona kumidia imagezikanazilileyo ukuthi abantu abasha yibo abakade behamba phambili ezintweni ngomsindo ohambelana neso zombangabantu. So kuqakathekile ukuthi singabantu abasha sisiset our agenda ibe sipeti yazo nomuntu okuthi waseyi no to violence.
Iningi labatha kulomhlangano lifune ukwazi ukuthi kungani uNkosazana Thokozani Khuphe labalandeli bakhe bathawe eBuyera lakobulawayo. Osakhulayo ebandla leMDCT ebona ngokuphathelane labafundi njalo efundela ukuba ligwetha uJabulani Ndlovu uthi abalandeli bakamakhuphe yibo baqala ukulwa emhlanganweni wakobulawayo, kodwa uthi njengebandla bayalusola udlakela njalo abatsha kumelanga bavume ukusetshenziswa kudlakela lwezombusazwe.
Kube nditheke namaphatha imundi only for a day. So thina waseya ezinamayouth we must like shun away from the violence and all those right? And any do ndeke nginanzelele ukuthi the very same youth abasetshenziswayo nabangasebenzini like abasetshenziswayo nje laba babuya bethathwa besetha abantu bethathwa besedistract amamitini.
UWellington Nare webandla le-PDP uthi abatsha kuzamele bangene labo kukhetho ukuze baphathe ingatsha zikahulumende.
Abatsha sesisuka from ube ngabancedisi ubayilaba abaphaka ama-posters ubayilaba abagijima besekela abantu abadala. Ezabantu abatsha sesiklayima sesifuna lezo zikhundla ezobukhansila ezobu-MP creatwe iministry yabatsha ikhanisa lenhlolo zabantu abatsha hayi khona le khona ekhuthela umuntu olupheleyo leminyaka ye-67.
UNkosazana Linda Mpofu umqoqo wenhlelo ku-CYDT ukhuthaza abatsha ukuthi bahambe bayehlola amabizo abo kuluhlu lwalabo ababhalisa ukuvota i-voters roll inspection lapho lolu hlelo luthelwa qala.
Kuyanini bakithi lizotheka amabizo enu ku-voters roll, lingadali lizele ukuthi hayi andovele ngabhalisa lesilifundazo. Amakompyutha ayayenzakali ukuthi awele kuzabhalisa yona le
inani labatsha selibhalisele ukuvota lonyaka libikwa liphezulu lapho kuqathaniswa leminyaka edlulileyo, kodwa uMampofu uthi baqhubekela phambili bekhuthaza abatsha ukuyabhalisela ukuvota. Iningi labatsha kulomhlangano liveze ukungazwisisi udaba lomanyano we-MDC Alliance njalo libuze ukuthi lamabandla akulomanyano azasebenza njani ngemva kokhetho. Abanye ngabathi lamabandla alakho ukubumba ibandla elilodwa ngemva kokhetho. Ngingu-Albert Ncube oyendaba ze-Studio 7 eMajawunden eGwanda.
Okay.
belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe sethenjiswe imali efika amabhiliyoni amathathu ngosomabhizimusi bakwamanye amazwe abalesifiso sokuzevula amankampani abo eZimbabwe. Ebhala kuphephandaba elidumileyo eMelika eleNew York Times izolo, uMnangagwa uthe eZimbabwe seliguqukile langena endleleni eya ekukhanyeni kulandela ukususwa kukamnumzana Robert Mugabe embusweni nyakenye. Ngaleso sizathu uMnangagwa umeme abakwamanye amazwe ukuthi bazencedisa ukuvuselela umnotho welizwe esithi inotho yabo izavikelwa ngazo zonke indlela nguhulumende. Nanku lo mthetho Indigenization and Economic Empowerment Act usuguquliwe. UMnangagwa ukuvumile ukuthi ilizwe lisabhekane lobunzima obukhulu obugoqela ukuswelakala kwemisebenzi. Wengeze wathi uhulumende usebenza gadalala ukulondoloza amalungelo oluntu. Umongameli Mnangagwa ucele njalo amazwe ethesa eZimbabwe izijeziso afana leMelika leBrithani ukuthi ezesule lezi zijeziso. Siqhume incwethi yehlaziya ezombusazwe uMnumzana Zenzele Ndebele.
Ngo-2013 Mugabe laye wayenze izithembiso zokuthi bazacreate ama-jobs afika 2 million, ubani uzayenza lokhu. Wayethona ehamba e-China esitela ngama-megadeals awo e-China labo-Belarus labo-Russia. Ayikho into eyaphumayo khonapho. So I think sesifike njengamaZimbabweni sekumele sithembe ngokubona njengoTomas, ngoba sekuyisikhathi eside abantu vele kubethembisa into ezingacaciyo. So mina ngibona ngani ayizitori kumbe izifiso zikathemba lo amukela ezikhulunywa ke Mnangagwa.
Wona umnotho umi njani kulezi nsuku? Sokulobubelo yini nxa siqathanisa lanyakenye lapho uMnangagwa engena embusweni?
Angeke ngithi kube lotshintsho olumangalisayo, ngoba kuyahlupha ukuthola imali emabhenki. Amankampani amaningi alokhu sehluleka ukusebenza. I-foreign currency la iyahlupha, abafuna ukuyathenga kwamanye amazwe balokhu bethole nzima. Imali yakho eseZimbabwe ngeke uhambe uyothenga ngayo eBotswana kumbe South Africa, iyatshelwa ukuthi kumele uyi-aplayele. So ubunzima bulokhu bukhona. So nxakhangele i-economy sile amboni ukuthi singathi lotshintsho olunye singathi kumbe liyabambeka kumbe singathi iyakhanya, ngoba intengo zezinto zokusiya phezulu njalo zehle vele.
Uthi njalo uMnangagwa iZimbabwe esesikiyo yiZimbabwe entsha lapho uZulu avunyelwa ukuba lamalungelo wonke, kungaba lilungelo lokukhuluma intando yakhe, kungaba lilungelo lokuba lilunga lebandla eliphikisayo. Uthi njalo sebe wahlonipha amalungelo oluntu. Yebo, kuyabonakala konke lokho.
Khuluma nje uMnangagwa bekhuluma ngokuthi uMgabe kumele amele akwenzayo, ekhanya engathabanga ngokuthi uMgabe sifuma elinye ibandla kumbe sozama ukuqalisa elinye ibandla. Kuningi okwenzakalayo eZimbabwe nje okungatshengisiyo ukuthi ilungelo lokuthi liyahlonitshwa eZimbabwe lapha.
UMnumzana Zenzele Ndebele yincwethi kwezombusazwe, sixoxela ekobulawayo.
Live Talk lamuhla sixoxa ngokukhalala umsebenzi kwabodokotela eZimbabwe bekhonona ngokungaphathwa kahle nguhulumende leholo elincane abalitholayo.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inkulungwane zabalimi besameleni esabelweni seMaharashtra kwele India abafole okwensuku eziyisithupha betshengisela behamba ngenyawo bafike esigodlweni salelo lizwe iMumbai ukuzokhonona lokucela ukuxolelwa kuzikweleta abalazo emabhanga ngoba bezisasinda.
Kufe abantu abangamashumi amane engozini yokulumatha umlilo kwendizamtshina ethwala abantu kwele Bangladesh eKathmandu Airport. Isikhulumeli senkampani yalendizamtshina eBangla Airlines ithi lendizamtshina ibithwele abantu abangamashumi ayisikhombisa lanye 71 inengi kuyizizalwane zaseBangladesh ileze Nepal.
Uhlangothi olubona ngokuqhutshwa kwezempila kahle eZimbabwe ole Health Professions Authority luthi isimo ezibhedlela siqhubeka sisibi ngenxa yokukhalala umsebenzi okwenziwa ngodokotela elizweni lonke jikelele ezibhedlela zikahulumende. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Iziphathamandla zalolu hlangothi zethekelele ezibhedlela ezintathu eHarare namhla ezibalisa esePhararenyathwa eHarare Hospital leChitungwiza sicwayisisa umumo. Isikhulumeli salolu hlangothi sithi iqula lalolu hlangothi libone abantu abaningi abagoqela abantwana abehluleke ukuthola usizo lokwelatshwa ngoba odokotela bengekho. Uhulumende wazise ngempelaviki ukuthi odokotela laba sebebuyelile emsebenzini ngemva kokuvumelana laye kodwa bona bathi akunjalo njalo abekho ezibhedlela. Odokotela ezibhedlela zikahulumende baqale ukukhalala umsebenzi ekuqaliseni kwalinyanga bekhonona ngeholo abathi liphansi. Uphenyo olwenziwe yiStudio 7 kweBulawayo namhlanje luveze ukuba odokotela bakhangela izigulane ezigula kakhulu ezifakwe kuintensive care ezinye zonke zikhangelwa ngabongi kuphela. Umnumzana Matthew Ndlovu olomntwana olaliswe esibhedlela sempilo ngomunye walabo abaxoxe leStudio 7.
Ngilomntwana ogulayo osempilo. Ubonwa ngonesi kuphela akabonwa ngodokotela.
Abongi lesikhulumi sempilo behlulekile ukuphendula imibuzo yeStudio 7 bethi kayibhalwe phansi izaphendulwa ngolunye usuku. Unkosikazi Samukele Ncube isakhamuzi sakoBulawayo obeze ukuzobona isihlobo sakhe empilo uthi akula sizo abalutholayo esibhedlela sebeze becabanga ukuthatha isihlobo beyozongela endlini.
Strike lesesikhona empilo sasisenza sicabanga ukuthi sikhiphe isigulane sethu lathi siyezigcinela endlini sibe sizikhangelela ngoba akulanto abayitholayo esibhedlela khona ngale udokotela kabuye ukuzobabona ukuthi abanike i-treatment esabe sikhangelele. Babe phungu bagcina khona ngale le bhili lalo likhwela ngoba uyabehlezi esibhedlela khona ngale.
Kusenjalo udokotela okokhansili wakoBulawayo umnumzana Edwin Sibanda uthi nxa abantwana bengadlalisa inhlabathi ehlangene lomquba wabantu kudala izibungwana kanye lomkhuhlane wesihudo. Uthe laloba kunjalo ukhansili ulusana lemikhuhlane yesihudo.
Nxa abantwana bethe badlalisa inhlabathi ehlangene lesuwe nje singathi ngumquba wabantu kule ngozi yokuthi amaqanda ama-worms angene emzimbeni yabo bawaginye ngaleyo ndlela abesechamisela ngaphakathi kwabo babe sebesiba lama-worms yiyo indlela yokuqala. But lokho kuthatha isikhathi eside kodwa kuphinde kube le ngozi yokuthi balakho ukuthi babe lo mkhuhlane wesihudo. So ngalokho-ke ikhansili viki zonke iyathatha inani labantwana labadala ababegula umkhuhlane wesihudo. So sihlele siyikhangela lisiyiqaphele ngamehlo khozi amanani lawa sibone ukuthi ayakhwela kumbe ayehla ngoba silezilinganiso ukuthi ayinxa esiyedlile lapha siphunyukile bese sithatha amacebo.
Indleko yezempilakahle iphezulu kakhulu ezibhedlela ezizimeleyo ezingekho ngaphansi kukahulumende njalo balutshwana abenelisa ukuya kwelatsha kizo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Isisekelo sombuso webandla leMDCT sibikwazi sithi uNkosazana Thokozani Khube nguye omele athathe intambo zombuso kuze kwenziwe umhlangano omkhulu owe-Extraordinary Congress ozakhetha kakutsha umkhokeli waleli bandla ngemva kokubhubha kobe ngumkhokeli walo uMnumzana Morgan Tsvangirai. Kubika Anastasia Ndlovu.
Ibandla le-MDCT liphakathi kwelitshe lembokodo ngokulandelwa kwesisekelo sombuso waso ngemva kokubhubha kukamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Loba kunjalo isisekelo sombuso walelo bandla sithi umsekeli wakhe unkosazana Khuphe nguye omele akhokhele aze abize i-Extraordinary Congress. Isimo simanzonzo ku-MDCT kuyaliwa kuluthuli inkokheli eyakhethwa ngumuyi ingasalandeli leli cele lesisekelo sombuso ilandela elinye icele elavela lanikeza uTsvangirai amandla okuzikhethela abasekeli osekudale ukubangisana loMakhuphe. Osezithi nguye olelungelo lokukhokhela iMDCT yena wadliwa kukhetho lweCongress umnumzana Nelson Chamisa wethule isinqumo esilakho ukuxotsha uMakhuphe ebandleni. UChamisa labanye bakhe babe nemihlangano eMathebeleland North eDethe leMathebeleland South ePlumtree ngempela viki kodwa unkosazana Khuphe ubengekho. UZulu weZimbabwe ulemibono ehlukeneyo ngokwenzakala kuMDCT, abanye besekela uMakhuphe, abanye njalo besekela uChamisa kodwa umuntu wonke evumelana ukuthi udlakela olusebandleni leli kumele luphele. Abasekela uMakhuphe bathi kuyayangisa njalo ngendlela isimo esingakhona kunzima ukuthi bengathini. Umnumzana Limukani Baloyi uthi kubazwisa ubuhlungu okwenzakalayo ngoba bebekhanyelele ukuthi uMakhuphe nguye olelungelo kodwa kwavele kwawonakala lapho kufakwa abanye abasekeli ababili.
Heyi umama sizobuhlungu ngoba umama besikhangelela ukuthi umama abambe into le. Uba kuphambanisile. Uthole waphambanisa ngokufaka amapresident amathathu.
Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo uCouncillor Gift Banda uchaze ukuba basebenza kuhle loMongameli Chamisa njalo udaba lukaNkosazana Khuphe lusahlafunwa zinkokheli.
UChamisa indlela akhokhele ngayo since ayithethe over kubaba uRichard Tsvangirai is late asilansolo ngakho ma singakabikelwa ukuthi impumela yalokho kukhulumisana ngiyeke sibahambele phambili sibike ukuthi inkulumo zabo sezinga.
Isikhulumeli se-MDCT kobulawayo umnumzana Felix Mafa uchaze ukuba uyasuthiseka ngobukhokheli bukaChamisa ethi ungumuntu oqotho omncane njalo uthanda abantu bonke kungakhathalekile ukuba basuka kuphi kwelizwe. Ungezelele ethi umnumzana Chamisa ufuna umbuso wezabelo njalo uyasekela umbuso wenkosi yamaNdebele futhi kathandi izinto zobugwelegwele ufuna umphakathi ufeze amasiko. Ukuxabana lokuxokozela osokuthumbe ibandla le-MDCT sekuchiye iningi labantu lidideke ingqondo ngoba bebekhanyelele ukuba unkosazana Khuphe abuse njalo kuyiwe ekhethweni bemanyene ukuze bakhuphe ibandla elisembusweni. Ukuxabana okukuleli bandla kulakho ukuphazamisa impumela yokhetho uma inkokheli ze-MDCT zingehluleka ukukhumisana umlotha ngodaba lokuthi kulandelwe isisekelo sombuso. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emidlalweni kakhilikithi ligqibe imidlalo yezibaya liphezulu kwengalane yesibaya sikaGroup B kumncintiswano we-ICC Cricket World Cup Qualifiers ngemva kokuba ngutshiki lobhanqa leqembu leScotland emdlalweni oqhutshelwe edolobheni lakobulawayo lamuhla. Intatho yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe liqede imidlalo yalo lilemiklomelo eyisikhombisa okulinani elilingana leliphethwe liqembu leScotland, kodwa leZimbabwe lihlezi phezu kwengalane ngoba lile net run rate engcono. Abafana beZimbabwe bale net run rate ye-1.35 ukuthi abeScotland bale net run rate ye-0.855. zombili iZimbabwe leScotland zizaqhubekela phambili ziye kusigaba esilandelayo somncintiswano esibizwa ngokuthi yiSuper Six ndawonye leqembu leAfghanistan lona eliqede imidlalo yezibaya lisendaweni yesithathu kwisibaya sikaGroup B. Amaqembu aphumelele ukuyadlala kwisigaba seSuper Six esuka kwisibaya sikaGroup A ngabalisa eleWest Indies, eleIreland kanye leleUnited Arab Emirates. Njalo lawa maqembu azaxegwa lalawo aphumelele esuka kwisibaya sikaGroup B kuthi ngemva kwalemidlalo amabili azatholakala ele miklomelo eminingi azadibana kudingwa intshantshu. Ikanti yabe evele ezethole ilungelo lokuyadlala komncintiswano wezizwe zomhlaba wona uzaqhutshelwa elizweni le-England lase-Wales ngomnyaka ozayo. Sikhangele umdlalo we-volleyball. Inhlanganiso yeBulawayo Volleyball Association ngempela viki edluleyo iqhube umncintiswano wokulungiselela ukuqala kwemidlalo yalonyaka. Njalo amaqembu anqobileyo ngabalisa ele-National University of Science and Technology kucelela besifazane kuthi kucelela besilisa kunqobe iqembu le-Highlanders. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Volleyball Association William Maziro uthi lonyaka bakhangelele ukuba umdlalo we-volleyball uthuthuke kakhulu njengoba izikolo zemfundo yaphezulu lazo seziphatheka kumidlalo yabo.
Usizini yalonyaka I'm glad ukuthi ma ukhangela silawo ama ngangikhala ngakho ukuthi siyafuna ama universities zethu siyafuna ama institutions zethu around us ukuthi ebe active so sikhangelele ukuthi bazabe bekhona sesimeleka bese ayilupane State University le website ukuthi lawa be join abanye bebekhanya bethembisa so sikhangelele ukuthi kube le competition ezwayo njalo sisibona ama community clubs zethu sivele silawo sisikhangela siyabona i Highlanders isiphendukile njalo ku league after a year's break so lokhu kuyasichaza kuyasikhuthaza ukuthi hayi umdlalo we-volleyball uyakhula.
Amaqembu aphatheke umncintiswano wangempela viki kucelela besifazane ngabalisa ele-Nust eliphutshe lisendaweni yakuqala, ele-Hurricanes eliphutshe lisendaweni yesibili, ele-Luveve High School kanye lele-Bulawayo Poly eliphutshe lisendaweni yesine. Kucelela besilisa iqembu le-Highlanders liqede lisendaweni yakuqala, kuthi ele-Nust liqede lisendaweni yesibili. Endaweni yesithathu kube liqembu le-Hurricanes, kuthi kwesine bekuleqembu leBulawayo Poly, endaweni yesihlanu bekuleqembu le-Milton High School, kuthi eliqede lisemsileni ngeleLuveve High School. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Kangele ebezihamba phambi.
Iqola elivela kweZimbabwe lisikhona pha eMelika eNew York emhlanganweni weUnited Nations okuthuthukisa amalungelo abesifazana abahlala emaphandleni.
Abatsha esiqintini seGwanda sebexwayiswe ukuthi bachiyane lodlakela kundaba zombusazwe.
Odokotela baqhubekela phambili bekhalala umsebenzi.
Kwanele mthwakazo livalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.